sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 21 kuNhlangula 2024 ku Kipstube. Endabeni zethu lamhlanje
lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-foreign affairs ubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia.
EleZambia liphanyeka udaba lukamongameli Emmerson Mnangagwa kunhlanganiso ye-SADC leye-African Union.
Mina ngangimbuza ngokuthi ngumagama wangena e-SABC class uradio 4 wangena uradio 4 wafundela umsebenzi samphathisa ekube nomsakazi awuba umsakazi ophumeleleyo kakhulu esenza inhlelo zesitshewa izifindekele esishona.
Intatheli zindaba ye-Studio 7 uLucy Yasini ubaleliswa ngabantu abaningi eHarare ababona ngokwenzakala bathi eleZambia lenze kahle ngodaba lolu. Inhlanganiso ye-Amnesty International ikotoza ukubotshwa kwamalunga e-CCC. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. EleZambia selicele inhlanganiso ye-Southern African Development Community le-African Union ukuba zingenele kudaba osoluxabanise ilizwe leli leZimbabwe kulandela inkulumo kamongameli Emmerson Mnangagwa ekwele Russia lapho atshela khona umkhokheli wakulelo lizwe umnumzana Vladimir Putin ukuthi ele Melika selisekela kakhulu eleZambia ukwenzela ukukhawulisa ilizwe lakhe. EleZambia lithi kubi kakhulu ukwedulwa nguMnangagwa, ngakho-ke bakubone kusobala ukuba baphanyeke udaba lolu kuSADC naku-AU. Liphinde lathi eleZimbabwe kumele likhumbule ukuba lasekelwa kakhulu ngeleZambia ngesikhathi lilwela uzibuse. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende weZimbabwe. Sixoxe ngodaba lolu lomnumzana Kutam Zanka okubandla leZANU-PF.
Bale ndaba yabo leyo ebhesi ye-Africom ngoba babona ukuthi bengathula kuphela kuyakhanya lakho kube mgceke sobala ukubana into abayenzayo ayilunganga. Mele sikhangele ukubana akaso baba uMnangagwa yedwa okhala ngebhesi leyo. Lingakhangela khonapho ezekhuluma uminister wabo we-foreign affairs ubuye imibuzo eminingi kakhulu evela kuma-MPs aweZambia ebuza ukubana into enjalo bona vele bayenzelani bengazange bengenela kuParliament, bayenzelani bengazange beconsult. Wazama la ukuthi uyabaleka abaleka but kumgceke ukubana hathi into abayenzanga ilunganga. So ukuthi baya kuSADC baya kuAfrican Union into abayihambela khona ngale befika la kuSADC kwakhona babazondele inkokheli ezamazwe amaningi ukubana indaba lingakhulumisananga lathi lingakayenzi leyo ndaba elayenzayo eyokufaka ibhesi ye-America liyifake liqambe amanga lithi ngekutraina amasosha to aya ku-United Nations yona kuyi-army base yama-interest e-America ku-Southern Africa.
Kodwa-ke iSADC yona le-Africa Union bangakwanisa ukuthi bakulungise yini khonokho?
Ayiyakwazi iZambia ukuthi bayizondele kodwa ukubani ithule kuphela akuyenzi kulokhu esithi i-diplomatic relations. Kumele bekhulume something bengani bafaka ithemba labo ku-AU le-SADC. Kodwa iSADC ikakhulu iSADC yona ayithabanga ngalokhu abakwenzayo. So akula nto abangayilungisisa khonapho ngokukhala kwabo.
Siyakwazi ukuthi iZambia leZimbabwe zilobudlelwano obakudala, so akuzuze kugcina ukuhlupha khonokho ukulwisana kwabo.
ubudlelwane lobo mele sikukhangele lempengisizwa uminister ekhuluma ngabo ubudlelwane mele sikukhangele sizokuthi ubudlelwane lobo babuya njani ngobani ababe phambi kobudlelwane ubudlelwane bulethwa ngama revolutionary parties ama parties ayalwa impi so siyakhangela sibone ukuthi iZambia yayilobudlelwane obuhle leZimbabwe lapho sasigayela iPF lezalo PF kwakungela izinto ezinje kodwa ngokubuya kwamabandla la amatsha ayebese sithi bona ngama new generation yiwo angakwaziyo ubudlelwane lobu obabuvele bukhona leyo iparty yabo HH abakwazi ukuthi ube kulobudlelwane obuhle sebefika sebephambanisa
uNomzana Gula Msaka lilunga lebandla lezano PF bexoxa le studio 7 eseHarare ngokwenjalo ngodaba lolu lomnumzana Vusi Moses Sifile ukuhlanganiswa ePanos
uyona iZambia nje siyayizwisisa umongameli uMnangagwa indlela akhuluma ngayo hayi laphana kwaba lezigwenxa zomlomo sibili kakhulu kwaphambaniselwa okokuthi ngabe khona bathi bebona ukuthi coding enkulumo yabo isisaziwa engomunye umuntu ngabe wahlwa thuma abantu bazoxolisa kumbe bazozama ukuthi bachasise ukuthi hayi laphana umuntu omdala ubezama ukuthi lokuthi lokuthi ngibona lami kufanele ukuthi iZambia iluhambise kubo sadakhi labo AU daba lolu ngoba ukuza kuba nzima ukuthi omakhelwane bahlalise baphilisane kuhle nxa kusiba le nkulumo ezinje
kodwa iSADC le African Union zingakulungisa yini khonoku babasifile
ikuzama kuphela ngoba lapha mbona okuqhakathekileyo ukuthi ukube le ndlela yokuthi kukhulunyiswane phakathi kukamongameli uMnangagwa lo yichilema babuni ngoba ngithi uMnangagwa la wayekhuluma le wayekhulume eRussia so sokusithi bona bakhulumisane njengabo makhelwane so asazi ukuthi iSADC iza kwenza njani kodwa sikhangelela ukuthi bazame labo ukuthi babahlanganise bazame ukuthi babakhumisane umlotha ngoba kungaba nzima ukuthi unxa omakhelwane sebezabe bekhulume izinto ezinje
ye kodwa nxa sikhangela phela omakhelwane laba babedlelana kakhulu ngesikhathi sempi yenkululeko yakwaleZimbabwe njalo kuthe sokungena ke umnumzana Hichilema kwangani kulokudonsela nokuncane kwenziwa kwini khonoko
leqiniso lelo ngoba lakathesi lapha kule ndawo eziningi sibilo kulezakhamizi ezaba ezizalwane zeZimbabwe ezabuya lapha ngesikhathi sempi abanye ababuya ngensuku zeFederation kulezi ndawo eziningi ezokuthi uyathi uhamba lawo abantu bengabona hayi lo ngumuntu weZimbabwe bakutshengisa ukuthi hayi lapha kwake kwaba lebhesi yeZipra lapha kwake kwathini onkomo kwathini thini lapha so like abantu even izakhamizi zalapha ziya ungani uyabona ukuthi basakhumbula ubudlelwano lobo bake babakhona phakathi kwamazwe la amabili even kathesi sikhuluma nje angazi lokuthi kulama 1000 amangaka abantwana beZimbabwe abafundayo lapha emacollege abafundela o nursing abafunda ama program athiyeneyo bagcwele ama university wonke lapha eZambia ugcwele abantwana beZimbabwe so uyabona ukuthi uqhakathekile ukuthi amazwe lawo amabili aphilisane kuhle kuhlaliswane ngoba ngaphandle kokuthi ngomakhelwane abehlukaniswe ngomfula nje kuphela kunengi okusihlanganisayo singabantu banye
lo ngumnumzana Vusi Moses Sifile okunhlanganiswa ePanos besixoxa laye eselusaka kwele Zambia Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kukhululwe amalunga e-CCC abotshwe eHarare ngeviki ephelileyo esemhlanganweni wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child. Okwamanje amalunga la amelele ukudoniswa ngumthethwandaba. Amapholisa athi amalunga e-CCC ayesemhlanganweni ongekho emthethweni. Abanye babo abatshawe kabuhlungu ngamapholisa basesibhedlela eHarare. Ukuhlaziya udaba lolu uTaboka Ncube weStudio 7 uxoxa lomnumzana ephidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe njalo ukhokhela inhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi Amnesty International lezinye inhlanganiso ezikhangele ngokuphathwa kwamalungelo abantu zikhiphe imibiko ezisola kakhulu kubotshwa kwabantu ngokuphathelene lepolitiki. Kuyinto eqhakatheke kakhulu ngokuba ngabe lelo amalungelo abantu kabakhethe ukuthi obotshiweyo ngubani, ohlukuluziweyo ngubani, bakhulumela wonke umuntu kuzinjalo ke inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu. Ngakho ke kuzancedisa khona lokho ukuthi kulufake lolu dabe emhlabeni wonke jikelele kwazakala ukuthi kulabantu ababotshiwe bebotshwa ngendlela engafanelanga bahlukuluzwa njalo okuphambene lesisekelo sombuso okuphambene lemithetho yeZimbabwe okuphambene lezivumelwano iZimbabwe eyangena kuzo ezomhlaba wonke jikelele eziphathele lamalungelo abantu.
Kodwa uhulumende weZimbabwe yena uyayilalela na limibiko?
Sethemba ukuthi kuzalalelwa lokho okukhulunywa ngabantu besola ngoba kuyinto embi kakhulu, njalo abantu nxa besola zisola inhlanganiso njengabo Amnesty International ziyabe zingasho ukuthi uhulumende weZimbabwe kalandele imithetho yaphetsheya yabanye abantu, kodwa zisithi kakulandelwe yona le yethu esayichayayo thina imithetho kayivumi khona lokhuyana ukuhlukuluzwa kwabantu esikubonayo. Ayivumi ukuthi umuntu abotshele umbono wakhe wezepolitiki, ayivumi ukuthi abantu bavinjelwe ukuthi bakhulume lokho okubahluphayo. I-constitution yethu lemithetho yethu ipha ilungelo abantu ukuthi bakhulume baveze imibono yabo ngakho konke okubathintayo.
Kungaba kubangelwa yikwini ukuthi kube lesehlakalo esinje?
Isikhathi sesiside kakhulu amapholisa engakwazi ukuhlonipha amalungelo abantu, ngakho ke kusweze kube yinto elula ukuthi namhlanje bavuke sebefundile ukuthi kakubotshwa muntu ngenxa yokuthi uveza umbono wakhe wepolitiki kumbe uyatshengisela eveza ukukhathazeka lokuhlukunyezwa ngokuphathwa okuthile njengomuntu weZimbabwe njengesizalwane seZimbabwe. Kuzaba nzima ukuthi baphume kukho, kodwa kusamele bakufundiswe, kusamele kuguqulwe ingqondo zabo, kuguqulwe indlela ababona ngakhona abantu beZimbabwe.
Lo ngumnumzana Vidlela Ncube, ingcweti kwezombusazwe okuhlanganiso yeNational Consumer Rights Association. Ngiyintathela izindaba yeStudio 7 uLucy Yasini obhubhe ngomvulo ubekwe namuhla eHarare. Abangani lezihlobo besithi balahlekelwe ngumuntu wabantu, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abahambe eGlen Forest Cemetery obekungcwatshwa uLucy bathe umuyi ubesebenza ngenhliziyo yakhe yonke. Omunye wabethule amazwi okumvalelisa ngumnumzana Perfect Hlongwane, unobhala jikelele wenhlanganiso yeZimbabwe Union of Journalists.
Ngumuntu ebesimkhangele njengeqhawe, umuntu okade ezinikele kakhulu ekuthuthukiseni ezinye intatheli izindaba kanye lokufuqa amalungelo entatheli izindaba.
Umnumzana Newman Xaba owasebenza noLucy laye uncome imisebenzi yakhe.
Lahlekelwe umbalisi wami uLucy Yasini. Mina ke ngasebenza laye ke eZBC, ngafika ke laphana ngo 2000, ngathi nguye owayengifundisa belo Phina Mwemba.
Lokhu kugcizelwe ngumnumzana Gobetsa Ida Kawira, intatheli izindaba esathuthukayo.
Ngiyakhumbula ngathi ngisahamba emdinga sisi ukuthi hari umuntu lo mbani, only to find out ukuthi hayi wayesele minyaka iminingi sibili, but I was moved ngendlela ayezibambe ngayo kimi. I remember wayesithi kwezinye isikhathi wazohambe kulayo hlala layo kuma-diaries, wayekutshengisa ukuthi hayi i-story sila for i-publication ofuna ukuyenza kiyo.
Umnumzana Godwin Phiri obemele uhulumende emngcwabeni lo ekukhomishini yeZimbabwe Media Commission uthe eleZimbabwe lilahlekelwe intatheli izindaba ebithakazelela umsebenzi wayo.
IZimbabwe Media Commission kuyasithinta kakhulu ngasilahlekelwa ngomunye obesebenza kakhulu ekuphakamiseni umsebenzi wemedia eZimbabwe. Sithi kalale ngokuthula.
Umalukazana wakhe unkosikazi Saziso Yasini uthe umuyi wayenceda imuli zonke ngenhliziyo ekhululekileyo.
Mina nginje so I'm a qualified teacher just because of her. Ubusithi noma anything nje ungaba le problem obekusiza kunje. So umama zala nto uhlala emalawo lo babazala yena nguyade bathatha ebuye labo la. Mina emalawo khathi sangikwazi, but yena kungenxa yakhe bebuya la. Sengimazi umama zala nyamazi ubabazala.
Emngcwabeni lo bekulabamele inhlanganiso ezigoqela eyeMedia Institute of Southern Africa, Zimbabwe Union of Journalists, Media Alliance of Zimbabwe, lezinye kanye laba kumabandla abalisa ele Citizens Coalition for Change, ZANU-PF, lamanye ambalwa. ULucy ubele sifo semvukuzane. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Sizokhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. kuzaqutshwa umhlangano omkhulu kwele Botswana ngeviki ezayo ozahloliswa khona isimo sobudlelwano ezomvikela phakathi kwele Melika lamazwe akuzwekazi le-Afrika. Lele Ukraine namhla libhombe amatanka ambalwa epetulo kwele Russia lisebenzisa indizamtshina zama-drones. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. Abezindaba abe-Associated Press babeka ukutele Israel lihlasela ngamandla eGaza esabelweni seRafah lapho elilwisana khona leHamas. Okwamanje sike sizwe amazwi aveza imibono yezwe leAmerika.
Iziphathamandla zeRussia zazise ukuthi ziza kwethesa intatheli zindaba yeMelika u-Ivan Gershkovic umlando wokuba ngumcuphi. Icala leli lizakhwezwa edale lisedolobheni le-Yekaterinburg lapho uGershkovic avalelwa khona ngomnyaka ka-2023 ngesikhathi ethapha izindaba. Laloba wayephiwe imvumo yokusebenza eyintatheli zindaba luhlangothi lweRussia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uGershkovic use lomnyaka evalelwe entolongweni yeLefortov eMoscow. UGershkovic iphephandaba alisebenzelayo eleWall Street Journal kanye lohulumende weMelika bayalilandula lelicala besithi uvalelwe ngokungekho emthethweni. Isikhulumeli sohlangothi lweMelika olokudlelana lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller uthi icala aletheswayo leli ngelamanga. Sakubeka mgceke kusukusela ekuqaleni ukuthi Ivan akalacala alidalayo ukuba intatheli izindaba alisilocala. Icala aletheswayo ngelamanga njalo uhulumende weRussia uyazi ukuthi icala leli ngelamanga kumele akhululwe khathesi. Umnumzana Miller uthi Melika izaqhubekela phambili isebenzela ukukhululwa kwa-Ivan Gershkovic lesizalwane seMelika uPaul Whelan osele minyaka edlule emihlanu evalelwe eRussia. Kumbiko wohlangothi lokudlelana lamanye amazwe okhangela amalungelo oluntu, umphathintambo ohlangothi lolo umnumzana Anthony Blinken usole kakhulu ukubotshwa lokuvalelwa kwababili laba. Ohulumende abafana leRussia babopha izizalwane zakwamanye amazwe ngenxa yombuso sazwe besebenzisa abantu ukuze bathole okuthile. UPaul Whelan, Ivan Gershkovic, lawo wonke umuntu ovalele engelacala kufanele bakhululwe. Uhulumende weMelika labo bonke abasebenzela ndawonye laye bazaqhubekela phambili ngomsebenzi wokukhulula abavaleleyo ukuze babuyele emulini zabo, njalo uhulumende abenza lokhu bajeziswe. Ekhuluma emhlanganweni weCongress kusikhatshana esedluleyo, isithunywa sikamongameli weMelika esibona ngokukhululwa kwabathunjiweyo umnumzana Roger Carstens laye ugcizelele indingo yokuthi amazwe amanyane kusoleni ukuthunjwa kwabantu ngenhloso yokuqala inkulumo lamanye amazwe. Udubo lolu lwenzakala emazweni wonke omhlaba, ngakho-ke kule ndingo yokuthi kube le ndlela yokulungisa lokhu silethemba lokuthi singathola amazwe okusebenza lawo ekulwiseni lolu dubo. Sizakwenelisa ukumisa abenza lokhu.
La ngamazwi kahulumende wakwele Melika. Soku isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Salubonani, salubonani kwiStudio 7. Hayi, nathi siyaphila lapha kule South Africa, manje siyahlupheka kwamanye amazwe lapha. Mna ngagwa laye loluke sehluleke ukuthi kube ngcono eZimbabwe. Abantu bezalu bonke behlala besithi eZimbabwe kuzingcono, kungcono. Kungcono kuphi sibuye khona yini? Abantu bezalu kathi eZimbabwe ingcono kuphi lathi sizosebenza khona, maybe singathola ukuba ngcono. Maybe thina siyasilwe sithi eZimbabwe akukho right, kanti eZimbabwe kungcono. Njengoba laye sitsho sithi eZimbabwe ku-right kuyaphelela. Iliphi isayidi lakhona sibuye khona lapha siyasokola kwamanye amazwe?
Sagbonani mina ngilapha kuThupho yemathina zileni esamithalazeni ukuthi badala indlala, indlala nezimali nezikhumfisi asizitholi abantwana baphose esikoleni ngendaba zesikhumfisi. kodwa imali kasiyitholi ubaba uzokusekhaya. Ngilapha mina ngumamdube uMrs Ndongwa onhlupho.
Salibonani kakhulu nonke elilalele uStudio 7. Mina ngikhuluma ngendawo yakithi isefulabhosi esinwambisi. Akunamanzi, izulu linanga, akuvunwanga, indlala ikhona kakhulu. So ngathi uhulumende njengoba ethembisa ukuthi uzofaka ukudla nje indawo ngendawo engazikhohlwa lezo ndawo ezifana nalezi, ngoba akuvunwanga nje lapho, akuvunwanga sibili, akuvunwanga kakhulu. Okhulumayo ngobe kuthemba Ncula.
Studio 7, ngibingelele kubasakaza abalaleli. Igama uMichael. Michael Doyingi mfoka dladla iphuma nje intaba zinduna andiblawayo lapha. Ngiyezwa lapho abantu bakhala ngezindawo indlala ekhaya, imisebenzi ayikho ekhaya, siphila sisemazweni. Ngikhuluma nje ngilana eGauteng eMidrand, kodwa uhulumeni kungani engakuboni konke lokhu? Abantwana bezwi, abantwana baseZimbabwe besokola kangaka begcwele emazweni, abanye ngabaxoshwayo bafuna ukubiselwa kibo ngendaba yongabe lamaphepha bezama ukuthi bezodinga impilo kwamanye amazwe. Uhulumeni kawubone nga
sabona msakaza sakaza. Igama lami nguVirginia Ndlovu, ngibingelela kasakazi bonke nasestudio seven. Ngithi mina anjani amakhaza bomkhaya Mthwakazi omuhle, nabe ngifisa ukubana iy'ngane zesikolo ngathi zingeke zikhokhe i-school fees. Abantu abadala bathole ipensheni, abagugile bese nabakhubezekile nabo futhi bathole ipensheni. Isifiso sami kubana uhulumeni wakithi abe nemali yakhe eqondane nezwe lakhe, singabe lokhu silwila imali yase-USA nemali yase-South Africa imali yaseBotswana, kodwa sisebenzisa imali yethu ukwenzela ukuthi kusasa le economy liqhakaze.
Labo ngabanye abalaleli beStudio 7 besiba imibono yabo lani lilakho ukusithumela eyenu imibono kunombolo ethi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Wezemidlalo, iZimbabwe Olympics Committee ithi ilabadlali bemidlalo etshiyeneyo abahlanu abazaphatheka emidlalweni ezaqhutshwa lonyaka kwele France, bakhoqela uIsaac Mpofu, uTapiwa Makarau, loRutendo Mahora. Ye, ngazani kube njalo. Ke kulaptop ke sike sizwe ukuthi sabe sikhuluma ngani namhlanje. Ke sizabe sixoxa ke ngakhona ukuthi yokwenzakala ukubotshwa kwabantu be-CCC. Sathi ukuthi sisebenze sibone ukuthi ngakuhamba njani ukwenza ukuthi sizwe ukuthi bayokhitshwa yini kuba suze bekhitshwe. Kungazani ke kuyasikungazani kwakugadakali ukuthi kuhamba njani. Ndizwele Amnesty International ikhuluma ngodaba lolu. Ye, kunjalo zulukandaba. Studio 7 esakaza eZimbabwe sizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Ichi waza waza Friday my darling. Waza Friday
Kuli vigi kuhlelo Woza Friday sinekqembu elicula umdumo wesichathamiya elamaqaqa. Leli qembu livela kuculela uZulu emazweni akuqela ele South Africa, Botswana, Swaziland lamanye. Asizweni bexoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Jesus Banda.
Ngaye bizwa amagama elizweni laphaya ekuseni okungaye kushwaqa. Bephelele abenkosi khona lapha ekhaya.
Iqembu lamaqaqa selikhathazile lo mculo walo wesicathamiya siyabamukela ngokuhlelo.
Okhuluma ngukhulekani Mkandla ongumholi weqembu lamaqaqa libunjwe ngomnyaka ka-2018 endaweni yase-South Africa. Iqembu lamaqaqa okutsho ukuthi abafana abaqansa intaba noma ngithi abakhuphuka intaba.
Umlomo wami vulela nyawo zami ntathu mbelele funa ukuyashumayela evangeli. We follow Suragim, Lomo Wamifulena, Yawasamintatum Bele, Funu Yoshumaeli Vangel, Hensan, Nalensan, Sibang, Lindel, Hawumpumala, Lona, Lilipembulikulan, Jalo Lemadalati Amangagi.
Iqembu lamaqaqa lamadlalade ang 3 2021 ibhotela shisayo 2022 ezosinga 2023 last year ngicela linye ithuba baba kwi gospel umculo wamaqaqa uqukethe traditionally uqukethe ingoma ezikhuthaza abantu nje zothando ezikhuthaza nje abantu ukuthi bekele ukwenza okubi kube sokuhlatshwa nje gospel
awethu ngesiqala lapho mangizwa kuthiwe ijuba la ikwele imota
bake wasizwe semangamfana.
Tratram for a tongues, Kalala Pomangis or Chirichuba, like Quelimota.
Then so goes the Namstange.
Womundam Yamum Jello, what a landela massive or some Jello Mogotala.
Then so goes the Namstange.
Ikambuleli lithethe umculo wesicathamiya lawufaka ezingeni eliphezulu. Yikho libhoda amazwe liculela abalandeli balo.
Esilihambe lafika eSouth Africa, lafika kwele Botswana, lafika kwele Swaziland. Lakhona pho kobulawo nje jikelele umculo wamaqaqa wamukelwa kakhulu ngabantu. Kuyasithokozisa futhi kakhulu ngoba siyabona ukuthi uyafinyelela lapho esifuna ufinyelele khona enhliziyweni zabantu. Iqembu lamaqaqa lamadoda acula phakathi angu 8.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 months ungibekezelela mama ngiyabonga.
I say
thank you ma.
Abathazela leli qembu lomculo walo bangalidinga ngabi.
Mawulidinga ungalithola konke ama social media platforms, Facebook, Twitter, TikTok, Instagram uyathi amaqaqa music. Mawufuna njalo ukuthola izingoma zikhona ku Apple Music, zikhona ku DistroKid, zikhona futhi ku Amazon. Uyazidinga nje uyazithola nje lapho enkundleni zokuxhumana.
Umculo ongenamachachu oculwe ngamazwi avevezelayo uyahlakaza njalo ubusisa abantu abaningi. Amaqaqa yiwo besilanga uhlelo Woza, Woza Friday namhlanje. Alokho siyaqansa esiyaphezulu. Libe lempela sonto enhle igama lomoya Jesu Jesus Banda.
Ake wasizwe semangamfana.
Khatam for a tongue is kalala pumangis or tiri chuba like when the motor.
Wagama says we sing mangamfana.
Khatam for a tongue is kalala pumangis or tiri chuba like when the motor.
Then so goes the namstange.
Umuntu omnyama umtshela wathi landela amasiko somtshela ngokuthala.
Then so goes the namstange.
Umuntu omnyama umtshela wathi landela amasiko somtshela ngokuthala.
Hayi basha bafowethu, namhlanje simalapha kuhlelo lethu olivalisa imoya nenjabulo. Umthombo osithembayo uGibbs Dube Ngiyabonga
ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.